okuliqiniso ukuthi imali liyana okwakhathesi izamiswa ngoba ubaba uWashman Ncube laye wabhala incwadi ethi ukhokhela lelo cele olithoyo LCC lathi sabhala incwadi ecele lethu eliyade sisebenza lobaba uChabangu lobaba uSiso yabhalwa ngubaba uSiso onguyu-treasure onguye sahambisa ibizo lakhe sahambisa le-constitution onguyu-treasure wecele lethu le-CC. Then ilinye icele elikhokhelwa ngubaba uTimba lalo labhala incwadi kwaba njalo sokule ncwadi ezintathu.
Manje lina selithethe manyathelo bani ukuthi liphiwe imali le?
Angiboni kuzagcina sesiya emthethwandaba lapho kuzachasiswa khona ukuthi kati CC eyo yiphi ngoba ama-CC mathathu.
Njengoba imali le iphiwa ibandla elilamalunga edalele parliamente, lina lilawo na?
Lokho kumbalwa kule CC eyiyo eyenza ama recalls ama MPs eyiyo eyethu eyiyo eyabekhetha uChabangu ngoba njengo secretary general yiyo phela yakhipha ama MPs lawo owabuzayo ukuthi ngakabani ngawethu ngoba yithe sakampenelayo saphinda saba recaller sa replace abanye iParliament yabavuma. Ngikhuluma nje abanye base parliament including obaba uChabangu base parliament ngenxa yecele lethu eliyilo ela recognizewayo ngomthetho ukuthi yilo icele le CC. So okokuthi iyani kubani hayi kakukaphumi ngoba thina sebabhalela uziyambe sambhalela sayithola impendulo so sisamelele ukuthi bakhangele ikhodi yiyo ezasilamula kodwa iconstitution eseparlamente esilayo eyiyo yama-MP la avotelwa kathesi hayi ngeyethu kamboni mbango onganani. Yebo ye nxa kuthiwa ubaba uNcube uyiphiwe uyabe yiphiwe phela hatshi ukuthi ingeyakhe uyabe yiphiwe ukuthi uyiphiwe bafune nje ukumupha. Nxa sesikhuluma iqiniso imali liyana iqondane lecele lethu kulamacela ngu-3 lokhu akuphuntshuthwa. Yebo ye ama cases ethu amaningi asekhothi lokhu silandela ezamakhothi ubaba uChabangu kithi asikamxotshi samsuspenda kuphela ngenxa khona ukuthi every time ukhanya yena uthi usesebenza le government yona le khona thina esifuna ukuyikhipha uyamuzwa eyibuka emgceke kupublic thina le government leka siyibuki.